Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngu-president noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Nxa ngabe ekwenze lokho esephuma alandeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakhe ukuthi umthetho uyavusa, uzavusa. Kungakhathalekile ukuthi ngubani ongena esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale lesenethi limfumana elecala yini?
Okwamanje kakubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala, ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i-2/3 majority. Ukuze i-2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa-ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo mthetho kuphela, kule politiki njalo. Ngakho-ke amaqembu omabili azabe ekhuluma lama Americans bekhulumela u-2022, bekhulumela u-2024, besenzela ukuthi bathandwe ngabantu, babonakale beyibo abavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama supporters kaTrump ukuthi abavotele ngo-2022, abavotele ngo-2024. Ama Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo-2022, babavotele ngo-2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatshotshozela udlakela olwenzakala edale lePhalamende. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso, ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandeli abanengi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka bese parliamente yeMelika. Ngakho-ke usakhonzwa lamanje, kuza ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini, mhlambe ipower yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhe ephela. Okwamanje usesabeka, yebo kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwaziyo ukuthi endaweni zabo even uTrump lama kota zakho ibengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela. Kodwa abanengi bayamesaba kakhulu, basamkhonza useyisithixo, basezahamba laye kuze kubonakale lapho engaselamandla, kulapho bazamhlamukela khona. Okwamanje hayi, basamesaba kakhulu.